kuzisebenzi zezimbabwe ikhefu elihlala ikhulu nesizathu sokuthi izisebenzi zezimbabwe zisebenza nzima iholo ezilirholayo kade silingaphansi kwe-poverty timeline and i-poverty timeline sikhanye kade sibe yi-$560 or equivalent kodwa balitshwana vele kona abahole kwedlula 150 kusitho ukuthi ikhisimusi yebo eyokuthi siyabonga ukuthi likhefu elikhona kodwa ukuthi abantu baphathisele bona sikwazi ukuthi ngikhemisi lebathenatenaimboni lokhu lalokho bathole ukuzwa okuhle abantwana bathole izigqoko ezinhokosazi bathenga lokhu lalokhani akusoze kwenzakala ezimbabwe kathesi ngoba izisebenzi zonangaziphi ngokunjalo-ke kuzula usizi khonokho kuyatshengisa ukuthi nebhonanalemthi yanikwa kwezindawo inikwa kwezindawo belinikwa i-RTS ingasiyo i-US yibo sithi thina uhulumende ngawo yafaka umthetho ukuthi izisebenzi khona ngi-US kwenzela ukuthi abantu kungebe nelisa ukuthi baphile lezinto zabo kalula ayisileko abaphansi ngokwalesi sikhathi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa eloba enkundleni ye-Twitter uthi uyaziqhenya kakhulu ngokwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukuthuthukisa impilo kaZulu. Likubonile yini lani njengezisebenzi kanti njalo ungathi umnyaka ka-2022 ubunjani kusebenzi nxa ungawuchaza?
Well, eqinisweni singananzela esesianamaqiniso yokuthi phela izisebenzi impilo yazo iyame kwezinye izinto. Ungangena esibhedlela kathesi wananzela ukuthi ezibhedlela esiqhimahazo akulabantu abagula abayizisebenzi abanye abalala phansi. Kulabantu abagula abayizisebenzi abanye abangatholi imithi yokuthi bayinakhe ngenxa yokuthi abanamali. So-ke eqinisweni yokuthi siyezwa uhulumende sitiyeka kubo umongamnaza kuthi abantu bayathokoza. Kanti uba uyabuya kangene esibilelana imali yokuthini abone okwenzakalayo aphile nabantu amahola nje elilodwa abone abantu baphila nzima njani. Leqiniso leyosetmeasuzasifani ngoba abantu bayadubeka abantu abaphatheka kuhle abantu abanamali abantwana sikhuluma kanje bakhona abantwana bezisebenzi abangafundiyo ngenxa yokuthi imali ayikhona basho sezikolo abantu bayathotha ezindlini ngenxa yokuthi ezindlini abasokubhadaliswa manje ezidollars $60 per room ekhina uthola ubaba sehlala ngalo abantwana behlala ngalo umama ehlala ngalo ezikhotini sport ngathi khonapho kulokuhle singathi thina uhulumene kawunanzela umnawa awunanzela ukuthi lebasuyotrainingo abantu baphila nzima ezibhabho kathesi.
Umnyaka ka-2023 kuyini elikukhangeleleyo kuye?
Umnyaka ka-2023 sinoku sihamba ngengoma efana nayo bengisebenzi ukuthi okungathetha ezimbabho yikuthi amazi izisebenza zihole i-US dollar zonke kwenzela ukuthi baphathiseke and kube le-benchmark ngoba sekathesi ipovatatamen iku-$520 ye imali ebesiyichayelele ukuthi ufanele ihole izisebenzi ngo-2023 kusuyaphambili. Leso zincediswa futhi ngokuthi baikwe i-housing banikwe izindlu. Kuhulumende akumele sikhinisa ukuthi abantu bathole izindlu babe nezindlu zabo into esizikhanyelo zenezo